So we see ka disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 19 kuNtulikazi 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Liyamemetheka igciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Okulabantu abedlula inkulungwane 1478 abalomkhuhlane lo. Abanye abantu bathi basekela imibono kamongameli eyokuthi kumele kuqiniswe iziqondiso zohlelo lokuvalela abantu ezindlini.
Uhlelo le-close down siyalusekela kakhulu.
Kodwa abanye abakusekeli lokhu.
Mina ngusekeli ukuthi kubuleke kubhizi kuthiwa kuyaqiniswa ngesizathu sokuthi izibhedlela azilamanensi. Kumele kuqale kulungisa udaba lwezibhedlela ukuthi kwamanensi asebenze.
Baningi abantu asebethenga impahla etshiyeneyo beyigcina ezindlini besesaba ukuthi uhulumende engaqinisa iziqondiso zohlelo lwe-lockdown.
Le ndaba ye-lockdown le iyahlupha kakhulu ngoba sidala ukuthi kube le panic indawo yonke. Kulehungahunga lokuthi kuzaba le-lockdown kodwa ukuthi izaba nini akulaqiniso.
Umnumzana Gideon Gono owayengusibalukhulu webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe uthi abathola amakhuba lokunye okokulimisa kwakungamelanga bahlawule imali kurhulumente. Ilizwe leMelika likhala ezimadonsi ngokubhubha kukaJohn Lewis owayelwela ilungelo likaZulu. Salethulela ezamasiko, ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe okulabantu abafika phose inkulungwane lengxenye 1478 asebehlolwe batholakala belomkhuhlane lo osubulele abangamajumi amabili lanhlanu 25 elizweni. Abantu abedlula amakhulu amane 447 abalomkhuhlane lo bahlala kobulawayo. Uhulumende uthi ulakho ukuqinisa iziqondiso zohlelo lokuvalela abantu ezindlini esenzela ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Abanye abantu bayakuthakazelela lokhu kube labanye njalo abakusolayo besithi uhulumende ulakho ukwephula amalungelo kaZulu kungenziwa uhlelo lolu. Ugogo Sibanda ohlala eGogwe ngomunye wabasekela ukuqiniswa kweziqondiso zohlelo lwe-lockdown.
Umkhuhlane lo uyingozi kakhulu, uyabulala, singadelela kodwa kuyabulala. Siyakusekela kakhulu lokho ukuthi hayi akuyengezwe, kuyengezwe ngeqiniso, akukhona ukuthi kuphindwe kuyekelwe abanye bengena abanye bephuma. Nxa besenza lockdown kaba yenza lockdown eqinileyo engeqiniso, uyenze ukuthi umkhuhlane onunjani uvikeleke.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mchijo Mkhwananzi.
Ngiyalisekela kakhulu sibili ukuthi ngalibana kwala usenziwa njalo ngoba hey izinto sezisenzakala abantu bengaphela lami abantu beke behlale ezindlini. Siyakwazi ukuthi indaba zezimali ukudla konke kuyahlupha kodwa abantu bengani bake bayalalela sibone ukuthi kanti vele kuhamba njani. Lami lapho uhulumende uvumelana layo kulokho.
Umnumzana Kiz Don Mbetzi ulombono ofanayo kodwa uthi kumele kuvinjwe emngcelweni wakwele South Africa leZimbabwe olabantu abaningi abangena okungekho emthethweni.
Umzamo kahulumende ebungasebenza ekutheni umemetheka kungaqheli kangako kakhulu ngesikhathi sewinta njengokubanda kanje ukuze maybe umemetheka kwehle sikhangele ukuthi kona iwinta kumbe ngathi isikhathi samakhaza salwe nyanga ezimbili maybe kusayothi ephelini kwa-August kuzabe sekushisa maybe kuzabe sekungcono ngoba akusoze kuqede. Ilo uthana sizo uqeda ukumemetheka kodwa zehlisa kulesi sikhathi osikhathana sincane ngoba ungabheka abantu bakithi bayahamba kakhulu besiya e-South Africa kulapha phila khona ngoba kulapha bathola khona impilo. Indaba enkulu, indaba enzima le, indaba enzima kakhulu ngoba ungabheka abantu bakithi njengamanje bayeqala botha bavalwa khona njalo futhi bayachapha namanje ibhoda livale kodwa abantu bayachapha okuyikho ukubangela ukuthi umkhuhlane lo umemetheke uze elizweni.
Baningi kodwa abaphikisa ukuqiniswa kweziqondiso zohlelo lwe-lockdown.
Omunye wabo umnumzana Prince Khumalo.
Mina ngusekele ukuthi kubeleke kubhizi kuthiwa kuyaqiniswa kuyaqiniswa ngesizathu sokuthi izibhedlela azilamanensi. Kumele kuqale kulungiswa udaba lwezibhedlela ukuthi kwamanensi asebenze. Plus futhi emabhoda ukuthi abantu bazingenele santando baphume santando. La kuma quarantine centers ukuthi abantu bebe kuthiwa abantu babalekile mchokojo mchokojo. Ngesizathu sokuthi amasotsha akala izinto zokusebenzisa lamapolice abala ama PPEs. Yikho mina ngifuna ukuthi government kayilungise khonokho. Then sesingakhuluma ngokuthi kumemethe kumemetheka vele xa utesta bona labantu abavele egole abavele eBotswana lezi muli zabo bona laba sebehlangane lazo ababaleki kuma quarantine center akula sizathu ukuthi waye umkhuhlane ungamemetheki but khonokho ungalungisiswa mbona ngani sesingakhuluma ngokungezelelwa kwamalokhu zeni sesingakhuluma ngokungezelelwa kwe-lockdown okwakathi esi hayi mina mbonani kwanele khonokho kukhona
umnumzana Nkosi Khona Khuphe lawe uya kusola lokhu
siyakubona sibili umdala ungaqinisa i-lockdown siyayibona sibili yamemetheka i-COVID eZimbabwe kodwa into eyiproblemu yindlala le mali njalo kula mali eZimbabwe njalo kula kudla ngawe uyakwanisa ukuthi anike abantu ukudla list ngabe kungcono ngaba abantu babuyela ezindlini bavalelwe ezindlini njengabo manje kathesi umuntu uzathi vele kala kudla aphinde umvalele endlini hayi hayi umdala akazama ukuthi anike abantu ukudla ukuze abavale ngoba abantu vele ngaze baze bavume abantu kalesi angeke bavume umuntu yasezitshela ukuthi ngakuyi kufa yikufa ngoba ngabe uyabanika abantu imali ebaholisa labantu imali le mabhenki ekwanisa ukufaka imali ngabe list kuyazwakala ukuthi hayi umdala uthi ngenani endlini madoda uzabe linika ngenyanga ngenyanga elinika ukudla okuyaneleyo
umnumzana Sima yedwa Ndlovu uthi kumele uhulumende adinge umuthi ukwelapha umkhuhlane we-COVID-19 athi ukuvalela abantu ezindlini okungapheliyo
umkhuhlane lokubuhlungu mpela kodwa phela noma ingazivale nxa ikhambi lokuthi kulatshwa abantu lingekho angeke kusize ngalutho i-government kayizame yona ukuthi nxa kudingakala kudingakala imali yokuthi kutholakale ikhambi lokuthi kuncedwe abantu abagulayo ngikhona sizobona into engcono
lokhu kusekelwa ngumnumzana Eric Chabalala othi kumele abantu badinge indlela ezijeneyo zokuphila ngesikhathi somkhuhlane we-COVID-19.
Khona ukuvalelwa kwabantu ezindlini angiboni kulusizo olukhulu kakhulu ngoba lo mkhuhlane kukhanya ngathi usungumkhuhlane osukhona vele. Kumele abantu bazifundise, bazijwayeze ukuphila nawo, bazivikele. Umuntu uma ephuma, angaphuma endlini angafakanga imaski. Uma engena esitolo asanitize, uma ephuma esitolo kubalulekile ukuthi uma uphuma esitolo usanitize ngoba ubambe lapho kubambe khona abantu abaningi usanitize usebenzisa ama-sanitizer kufakwe lezi fonyo lezi ama-maski la emgwaqweni ngoba angeke sihlale sivalelekile phela uma kuthi kuvalelwe ezindlini kusho ukuthi sizohlala sivalelekile unomphela ngeke siphinde sivulelwe abantu bona bazifundise ukuzivikela
usikhuca mfundo usolwayo Ngwenya okhokhela inhlelo ezijeneyo empila hospital kobulawayo uthi kuqakathekile ukuba abantu balandele iziqondiso zohlelo lokuvalela uzulu ezindlini
kuyangidanisa ngoba abantu laba akade abantu bakithi lapha akade balwela kakhulu usokezana inyanga ezine ukhuluma labo batshela ukuthi kulento embi ebuyayo yikho ngiyadana ke ngibona bengalaleli njalo umkhuhlane usubahlasela sekusele ukuthi baqalise ukuphela ngezinamba eziningi njalo nxa bengatshintshanga hayi amaviki amabili amathathu babe sebetheni okuzwayo lapha
izibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi emhlabeni wonke jikelele kulabantu abedlula izigidi ezilithumelane 14,311,886 abahlolwa batholakala beleCOVID-19. Sokubhubhe abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 602,757. Kwele Melika kulabantu abafika phose izigidi ezine 3.9 million asebetholakale belomkhuhlane we-COVID-19. Sokubhubhe abedlula phose inkulungwane ezilikhulu lamajumi amane 140,120. Abantu abanengi sebethenga ukudla okunengi bekugcina ezindlini kulandela imibiko ethi uhulumende ulakho ukuqinisa iziqondiso zohlelo lwe-lockdown. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Okwethusa abantu ukukhuphuka kwenani labatholakala bele COVID-19 kobulawayo, njalo lembiko ethu uhulumende ulakho ukuvala ngci ilizwe lonke esenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane lo. Unkosikazi Siphilile Ncube uthi bazabulawa yindlala uhulumende engaqinisa iziqondiso zohlelo lokuvalela uZulu ezindlini.
Mina ngilovalo lokuthi nxa kuyikuthi ilanga lakusasa siyavalelwa, mina ngiziboni ngiqeda kuhle i-lockdown ngoba bengilokhu ngisabhadala izikwelede engangizenze kuqala. Isifiso sami nje yikuthi ngabe basinike isikhathi lamalanga nje sasilungiselela kuhle ngoba nxa kuyikuthi liqiniso asazi ukuthi kuyabe kuza sithatha isikhathi esinganani.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu uthi okwethusayo okwamanje ukuthi sokugcwele abantu enzikini yedolobho lakobulawayo abadinga ukudla.
Indaba ye-lockdown le iyahlupha kakhulu ngoba sidala ukuthi kube le-panic indawo yonke. Kulehungahunga lokuthi kuzaba le-lockdown kodwa ukuthi izaba nini akulaqiniso. So abantu sebenza i-panic buying yonke indawo. Sebegcwala e-town bezama ukuzothi bethenga ukudla lani lani. Lokho kuzadala ukuthi abantu bengene ezikweleni besibili ngoba sebegcwele abantu i-town indawo yonke. Lokho kuyadala futhi ukuthi imemetheke i-COVID.
Othenga ethengisa impahla echiyeneyo unkosikazi Qiniso Ndlovu uthi abantu kumele baphiwe isikhathi sokuthenga ukudla nxa uhulumende efuna bahlale ezindlini.
Ngendaba ye-lockdown le khanangani izaba kusasa mhlaka 20, i-lockdown mahunga abantu baphanikile. Kodwa njengathi thina abantu abathengisayo kunzima kithi loba abantu bepanika bathi bayehluleka ukungena edorobheni bethenga izinto zabo. Akufanani i-business slow. Qala ehlisi kwakudojwa-dojwa kungafani. Kathesi i-business is very slow. Kuyasi-affecta kakhulu ngoba abaningi sidla ngokuthengelwa. So kuyasi-affecta kakhulu.
Unkosikazi Similo Chuma uthi sebethenga ukudla belungiselela eyinye njalo i-lockdown.
Hayi mina ngathesa ngisoze ngithi khona silumelele lolulanga ngoba sikatshelwa lutho. U-president kakayenze i-announcement ukuthi kuzaba le-lockdown. So thina asikho prepared for this ngoba sizwa nje ngelikabathi emgwaqweni. So ukuthi sithi thina sizimisele ngoba nginjenje angingathengi ngitsho even impuphu yokuthi abantu abambeyedle ngoba kungathiwa kusasa kuyavuka kuvaliwe etown. Angazi lokuthi mina le mbuli yami sizakudlala. Kuzaba nzima vela kusoze kuze kube yinto elula.
Umongameli Emerson Mnangagwa watshela abalandeli bebandla lezanu PF ngeviki ephelileyo ukuthi uhulumende ulakho ukuqinisa iziqondiso zohlelo lokuvalela abantu ezindlini esenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES-5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Owaye ngusiba lukhulu webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe uthi iziphathamandla zikahulumende abehluli bomthethwandaba abambalwa. Abakhokhela amabandla ezokholo lwesiKristu, amalunga edala le-cabinet lepalamende kanye labalandeli bebandla le-ZANU-PF abanikwa amakhuba lokunye okulima kwakungamelanga bahlawulele abakuphiwayo kuhlelo olwaqhutshwa libhanga leli kusukela ngomnyaka ka-2006 kusiya umnyaka ka-2008. Wasetshenziswa imali efika izigidi ezingamakhulu amabili amadola emelika, $200 million, kuhlelo lolu olwalubizwa ngokuthi yi-Farm Mechanization Program. Umnumzana Gideon Gono utshele iphephandaba le-Sunday Mail ukuthi abanikwa amakhuba, ama-combine harvesters lokunye abagoqela umongameli Emerson Mnangagwa, owayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe labanye babo babengaphansi kohlelo lokulima kulandelwa ukuthathelwa kwabamhlophe amapulazi nguhulumende esekelwa ngabalwa impi yenkululeko. Umnumzana Alex Magayisa ofundisa kwelebhilitane izolo kwethulele uZulu amagama abantu abaningi abathola impahla etshiyeneyo kuhlelo olokuqutshwa libhanga leli le-RBZ. Idala lephalamende lake lazama ukucubungula udaba lolu, kodwa uhulumende wala ukuveza amagama abantu abathola impahla yokulima. Kasenelisanga ukukhuluma logono, isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa labanye okuthiwa bathola okujiyeneyo kuhlelo lwe-farm mechanization. Okwethulwe ngumagayisa sokumemetheke okumangalisayo kwebulenjini bokuxhumana obe-social media ulapho kulabantu abaningi abeZimbabwe. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu bakhala ezimathonsi ngokubhubha kukaJohn Lewis obelwela ilungelo likaZulu njalo wasebenza lomuyi uMartin Luther King Jr. labanye ukwenzela ukuthi abantu abansundu balingane labamhlophe kwelemelika. ULewis obelesifo semvukuzane ngomunye wabalunywa izinja bachaya kabuhlungu ngamapholisa e-Alabama ngomnyaka ka-1965. Abansundu betshengisela besithi bafuna ukuba lelungelo lokuvota lokunye okujiyeneyo. Ubelilunga ledale le-House of Representatives khonapha kwele Melika ngesikhathi etshona. Abantu emhlabeni wonke jikelele bathi umuyi liqhawe lamaqhawe. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Sengana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu.
Kuthelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sikhangela udaba lomlamu. Kambe umlamu ngubani lapha ekhaya? Ake sizweni ke uMadube usakhile liline ukhona ngale ke kweBotswana. Lo baba uMnqondo Banzi Magonya ukhona ngale ke eBritane. Lezincwadi zamasiko esintu. Umlamu lapha ekhaya ngubani? Madume.
Ngisintu unqanthe ngathathwa njoba mthethe. Abafowethu usisi wami kumna wami ngilandele umlamu. Ngathi umna wami vele ngisintu umlamu kubaba lo mthethe.
Magonya.
Yebo Mthembu.
Umlamu. Bani lapha ekhaya?
Hayi lami ngiyalibingelela abalaleli. Njengoba uMadube ekutsho Mthembu. Umfo wabo kaMadube omncane owesintwana kungakhathalekile ukuthi uphuma mphume loMadube kumbe ngabantwana abazalwa ngamajaha ingqe engomncane kuMadube engowakoDube ephuma ekhalweni lwakoDube umlamo
ehe pho Madube lapha ke umlamo kaMagonya kumele ukuthi baphilisane njani
ube ngumuntu oba very close to Magonya aphinda be very close to him niyodadewabo kodwa lezi zinto ngangizibona zisenzakala ngesikhathi esesidlulekiso isikhathi esesikiso kathi siyenzakala ngendlela enhle siphinde zenzakale ngendlela engarayitha umlamo yakwasuba umlamo sibili ibe too close lo babaya bentithi sendlini kungabi lenye enye into nje oyicabangelayo umlamo uyaphinda futhi abe umlamo abe too close lo babo ntithi kuze kugcine kuzala umntwana kugcine kubuya umntwana ekhaya unxa ususithi uyadiscover uthole ukuthi hayi umntwana vele uvela khona apha ekhaya umlamo lapha abehambe khona uright akakho right njalo ekusebenzeli kakhulu kuloyi eyabethe wamthatha lapha ekhaya
baba Makhoya.
Yebo Mthembu.
Umlamo ume njani khonapho ke nxa sukangele yena wena ngwakho?
Hayi ngiyakwazi ukuthi ufuna ngithi amata agobhoza Mthembu. Hayi kunjalo Mthembu. Uyabona njengoba uMadube kubeka nxa ngingalamuza futhi ukuthi ngiyabe ngibambe ibele uMadube akutshoyo ukuthi kwezinye insuku kuyenzeka ukuthi umkakhe abambe umlamo ibele licine liphuma uchako yikho akujoye ukuthi kwezisuku uyawuzibonisa kulomntwana ekhaya kanti ke khona akusinto embi Dube ikakhulu nqa ukuthi wena babola ekhaya kuyinto oyikhuluma lomkakho ukuthi kawufuna ukuthi ilifa liphume lidliwa lidliwa ngesinye isibungu phandle ungakho ukuthi kulesidingo sokuthi ekhaya lapha kube lomunye umama wesibili okube lesithembu ungakwenza lokho kodwa kuyakumele ukuthi kube into oyikhulumisana lwangakho likuvumelana
ehe Madube ungakumela lokho
hayi
indaba
ayingi kwansi ukumela mina ngumela kusona umphumuzo wami phinda hlonipha umuntu enhlala naye umuntu enhlala naye naye engakhangi bambe ibele lize liphuma uthaba ukubamba ye wawungokwakudala sazi ukuthi abadala babebamba njani babelibamba kungabi ngeyinye into eyenzakalayo but owakhathesi sibili uyabamba sibili uchagoluze liphuma
sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo silo mama usakhile Lilene Madube lo baba umnqondobazi Magonya lezi zingcwethi zamasiko esintu asihlanganeni singabaphileyo ngeviki ezayo sokuyisikhathi sohlelo lwabasakhulayo
Yebo. Thakazo muhle zimbabu muhle. Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike Gobe. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa labatsha mayelana ngumkankaso kamhlaka 31 Ntulikazi wokukhuthaza uZulu ukuba angene esidaladeni. Kuhlelo silomnashe Mtutsa webandla lezanu PF kanye lomlungisi Dube ingcwethi kwezombusazwe. Dube ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela umbono wakho mayelana ngalolu daba.
Umkhankaso lo umkhankaso oqhakathekileyo kakhulu ngoba nxa sibhekile kanje umumo womnotho uya usiba mubi abantu abaningi abasakwanisi abasenelisi ukubana bethole ukudla uhamba esibhedlela akula mithi so lokhu ke sitshengisa ukubana umumo weZimbabwe emnothweni awulunganga ngakho ngokufaneleyo uZulu kuqakathekile kubana etshengisele ukungathabi ukungathokozi kulabo abayibo ababusayo ngoba siyananzelela ukubana uhlupho oluningi lolu luyenziwe yi-corruption
siyezwa amalunga awebandla lezanu PF besithi abantu abazaphatheka kulo mkankaso bayabe beziboshela isikhathi ukubona njani lokho
kuyasidanisa kakhulu ngoba sikhangelela ukubana xa sitha silweni le-corruption labo ezanu PF bebuye bethi asibambisaneni izandla i-corruption imbi esizweni sethu njengeZimbabwe asilweni ukubana ilizwe leli libe ngcono ngoba ukuthi kube namaphilisi lemithi ezibhedlela mbona into umuntu wezanu PF layo kumele ithakazelele
sikuzwile Dube siyabonga ngokungena kuhlelo wothi sizombono kamnashe Mtutsa webandla lezanu PF
ya ngiyabonga brother Mike ukuthengisela kuyinto evunyelweyo elizweni leZimbabwe kodwa mina ngendlela engiyibona ngayo lawa amaplans akamhlaka 31 July ayize ngoba akuncedi ukuthi abantu beqalise ukuvumelana ukuthi bafuna ukungena emgwaqweni batshengisele khona amalanga adlulileyo nalawo esivela kiyo sibonile ukuthi ama-positive cases abelokhu esiba maningi abantu lokhu bebanjwa bele COVID so siyabona ukuthi ngendlela esesikhona khona impila kahle zabantu zisendaweni enzima sibili so ukuthi abantu beqasa ukulungiselela ukuthi bengene emgwaqweni mbona ngani kuyinto embi kakhulu ngoba bafuna ukubulalisa abantu ngomkhuhlane lowe COVID lokhu khona iCOVID ayilungiswa nguhulumende iCOVID ayilungiswa ngezanu PF kodwa ngumkhuhlane okhona emazweni wonke siyabona okwenzakala eSouth Africa siyakubona okwenzakala kwamanye amazwe asikufuni ukwenzakala kwelakithi
abantu bayakhala ngale ndaba yenkohlakalo elizweni Mtutsa ubona ngani uhulumene kamongameli Emmerson Mnangagwa uyasebenza gadalala ukuqeda inkohlakalo elizweni na
engikubonayo ukuthi ilizwe leZimbabwe elisebenza gadalala ukuthi silwisane ngendaba zonkohlakalo nxa sengikhuluma ngohulumende ngikhulume njalo ngomongameli ubaba uMnangagwa ngibona ngani usezamile ukulwisa indaba zonkohlakalo siyakubona ukuthi kulabantu abakhulu sibili abasebebotshwa asebexotshwa emsebenzini kuhlanganisela udokotela uMoyo obenguye uminister we-health kuyatshengisa ukuthi hayi izinto ezenzwe elizweni sezitshengisa ukuthi ukulwa le nkohlakalo kuyinto ephambilini entweni zonke abazenzayo
hayi sikuzwile Mtutsa isikhathi yiso esesidliwe ngumangoyi sithanda ukubonga umlungisi Dube ingcwethi kwezombusazwe kanye lomnashe Mtutsa owebandla lezanu PF ngokungena kuhlelo isikhathi du thwakaza omuhle kodwa singakagqibi uhlelo lingakhohlwi ukuthi sabe sisonke ngolwesibili kuhlelo lwabatsha uhlelo The Connection 8 to 9 p.m lapha emsakazweni we-Studio 7 bye bye
Siyabonga kakhulu Mike Wobe ungathina lokusasa. Sike sizwe owamanje ezokholo lesiKristu silontukamela inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama lami ngontungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli njalo ngibonga ukwamukela kulolu hlelo lwethu lwanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngizathanda ukuba sikhangele amahubo ichapter nga 118 ivesi nga 24. Uyabhala lapho uDavida lolu hubo esithi yena, lolu lusuku olumiswe yinkosi asithabe sithokoze kulo. Singathi kwezinye amanye amaversion angathi wona, lolu lusuku olwenziwe yinkosi kasithabe sithokoze kulo. Abaningi sebayenza izingoma ngale ivesi kaDavid. Namhlanje bemfuna sikhangele ngelihlo elinye. Ngifuna namhla ucabange ngalindlela ukuthi lonke usuku ongena kilo empilweni lwenziwe yinkosi. Abaningi sasicabanga ukuthi engxenye umnyaka ozayo yoza kuba ngcono kulalo mnyaka esidlulekiwe. Lanamhlanje lolu suku esikilo ungizwa ngikhuluma lwenziwe yinkosi. Lo suku lolu okule COVID khona lwenziwe yinkosi. Lo suku lapha othokoza khona lwenziwe yinkosi. Lo suku lapho khala khona lwenziwe yinkosi. Lo suku lapha ozudangile khona lwenziwe yinkosi. Zonke insuku esingena kizo zenziwe nguJehova. Ngakho ungabala leyo ngqondo ukuthi akulalanga elilodwa elingenziwa nguJehova. Awusoze utshone umelela ukuthi engxenye kusasa kho lapha enzayenza olunye ulutho. So kokuqala kumele sikunanzele ukuthi nxa lonke usuku lwenziwe nguJehova, kutsho ukuthi phakathi kwalololo suku, phakathi kwalolo suku kulento enhle uJehova ayabe eyidalile. Kungabe kumbe kulusuku lapho zwe khona indaba ezikudangalise kakhulu, indaba ezikuzwisa ubuhlungu. Phakathi kwalona lolo suku usiza ubuhlungu, lusuku olwenziwe nguJehova kutsho ukuthi kukhona isandla sikaNkulunkulu phakathi kobuhlungu bonke lona bona lo. Ngiyangikhumbule ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lithi khona vele ekuqaleni antsho umhlaba wawugcwele ubunyama, kodwa uNkulunkulu phakathi kobunyama lobo wakhuluma ilizwi, kwaba lokukhanya, kwaba lento enhle ephumayo phakathi komnyama. Ngakho akulani ndaba lokuthi lelo langa lakho liyabe likhanya limnyama, likhanya linzima, likhanya ngani hayi akulalutholi ungayenzakala. Kumbe kathesi abanye uzindaba zokuthi ubanjwe yi-COVID, kumbe uzindaba zokuthi kulesihlobo esesibhubhileyo eGoli. Kathesi sikhuluma abazalwana abaningi izihlobo kulobuhlungu, abanye babanjwe i-COVID, abanye sizwa kuthiwa sebebhubhile. Ukho konke khonoko uJehova isandla sakhe sikhona. Lonke usuku lusuku olwenziwe uJehova, okulesikhathi sokuthi linjonge uNkulunkulu akubizela yona empilweni yakho ingenzakala ngalolu suku. Ngakho ke ngifuna ukuthi ukukhuthaza abanye abantu abathi mina linto uNkulunkulu ambizele yona ngizayilungisa next year, lo nyaka hayi kule COVID. Baningi abantu abathi bona mina uNkulunkulu ngizakuba mazi ha next year, mina uNkulunkulu ngizakuba mazi ha enxa ngeChristmas. Ngifuna ukuthi kuwe lolu suku lusuku olwenziwe nguJehova lusuku ongaba kwazi khona uNkulunkulu abe yinkosi lomsindisi wempilo yakho. Ungameleli kusasa, ngoba ikusasa siyazi. Uyabhala omunye loba lapho uthi yena uPaul uthi yena ungabeki usithi kusasa nizayenza lokho, ngoba sikwazi sonke ukuthi kusasa yethu iyavuka njani.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni Baba ngegama likaJesu, khangela abantu abakho abavula inhliziyo namhlanje lilanga elenziwe nguwe ukuze basindiswe. Ngena enhliziyweni ubasindise, ubakhulule phakathi kwakho konke okubasindayo, okubahluphayo, bezintokozo yakho ibagcwalisa ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo lilami untungameli Nkomo.
Siluqhuba lapha uhlelo lwethu olamhlanje, olivalisayo ngoKipstube.